Inkulumo kamongameli Mnangagwa bathi inkulumo ejwayelekileyo njalo ifana leyayisenziwa ngowayengumongameli uRobert Mugabe. Unkosikazi sichasisile Ndlovu uthi akula okutsha akuthembisa abantu.
Inkulumo kamongameli mina ngithi inkulumo esijayeleyo akula okutsha asithembisa khona njalo ngithi phomba ukukhuluma nje kungela commitment. Engakhuluma ngendaba zobusela amahulu kuqeyiwa agcwele khona iParliament njalo lokho eprotectwa kungela nto yenzakala. Indaba yecorruption ikhanya ngani isetshenziswa ebantwini abagenest G4 abagenest the Lacoste group then abe G4 ibo bodwa babotshwayo abanye babotshwa. Endabeni yama electoral reforms ngithi why ekhuluma ngakho namhlanje engazanga akatshengise i-commitment before ama elections is something that ukukhulunywa kathes but sokusiya kuma elections kuyase sikhohlwe ngakho.
Usenetha wakobulawayo kubandla lezano PF unkosikazi Moli Ndlovu uthi bayayamukela inkulumo kamongameli.
Into ikhulunywa ngumongameli is ikwe ethina esingakho ngoba umongameli kakhulume into eyakhe ukhuluma into yesizwe and then ilizwe lonke umhlaba wonke kulomongameli oyedwa alikho ilizwe labomongameli abalitshumi. So okunye ngumongameli sikhuluma ngomuntu onguye ole access yokubona amazwe lokubona izinto ezihamba kanjani obone ngani kakholisiseki ngalokho okunye ngumongameli tafulak
ethi bakhangelele ukuba uhlelo lweproportional representation lungangezelelwa.
Ukuthi singazimela sodwa ukuthi si-contest oba baba ngabantu abalezimali ngabantu abalama-asset nanjengabomama kasila lutho. So siyacela ukuthi umongameli wethu asizwele for another 5 years or another 10 years until sesime lathi sibhalansa njengabanye abantu.
UNomsa Ncube intatheli izindaba uthe kuhle umongameli usekhulumile kodwa kulokunye okungabaphathanga wakuchasisa kuhle.
Siyathaba ukuthi umongameli usekhulumile kodwa i-security ye-state ayisiphathi kuhle thina njengama-journalist sibili abasiphathi kuhle. Siyacela sibe ukuthi even umongameli kulungisise khona lokho.
Kube lokuxokozela lapho umongameli ekhuluma amalunga ebandla elibusayo baphumile edale betshengisela ukungasuthiseki ngokhetho olwedlule. UZulu laye uthi uzalinda abone ukusebenza kukamongameli kodwa lokho eqalileyo ilizwe lokho liqhubeka libhekane lobunzima. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.